Ngendabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hove. I-commission ebona ngezokhetho eZEC iba lomhlangano lentathelo zezindaba isethula ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Kubhalisa abantu abangamashumi amabili lantathu kukhetho lokudinga umongameli ekuhlaleni kwedale le-nominations court izolo. Izalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sezethule ukukhathazeka ngobuningi babantu abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli ekhethweni oluzayo. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi yena akelisabi iqembu leFC Platinum ngoba abafana bakhe bedlala ngcono nxa bedlala lamaqembu athanda ukuphaselana ibhora. Kuhlelo Wuza Wuza Friday lamhlanje silomculi uBekezela Nkomo. Ku-Live Talk lamhla sikhangela ukwanda kwababhalise ukuncintisa kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabele nje yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 9:09 a.m. 4930-15580 lagu 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku WhatsApp lagu Facebook ku VOA Ndebele.